Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesihlanu mhlazi ku 29 Zimandlela 2021 uChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababanjwa umkhuhlane we COVID-19 liya likhubeka selidlalela kumakhulu amathathu ngelanga, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi kulabantu abangamashumi amathathu lasithobaminwembili 38 ababhubhileyo izolo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi lokhu liphethe liqotshisa amalunga ebandla le-MDC Alliance edalele ephalamende lakumakhansili.
Nanku ke sokwenziwe umkhokheli omutsha ubaba uDouglas Monzora sekhethiwe. Labo abaseleyo sokumele sidonse kanye siye phambili sifeze inhloso lemisebenzi yebandla le-Movement for Democratic Change.
Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe idinga uxhaso lwabantu kuhlelo lokutshengisela ebulenjini be-internet olusungulwa lamhlanje ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise okuhluphayo kugatsha lwezomfundo.
Njengoba kule corona plus ukutravela kuyahlupha kulezi nsuku, ngakho ke ababalisi babone kungcono ukuthi badinge enye indlela ebengayasisa ngayo izikhalazo zabo kumqatshi.
Inhlanganiso ye-Transparency International ithi eleZimbabwe lokhe lingelinye lamazwe alenkohlakalo eningi emhlabeni jikelele. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Lababanjwa umkhuhlane we-COVID-19 liya likhubeka selidlalela kumakhulu amathathu ngelanga, kutsho ugatsha lwezempilakahle oluthi njalo kulabantu abangamashumi amathathu lasithobaminwembili 38 ababhubhileyo izolo bebulawa umkhuhlane we-COVID-19. Ababanjwe leli gcikwane izolo bangamakhulu amathathu lamashumi amane lambili 342. Isigaba seMashonaland West yiso esikhokhelayo kwababhubhileyo izolo abalitshumi lambili 12, kulandele isigaba seHarare esilabalitshumi lanye 11. Kobulawayo kulabahlanu ababhubhileyo, kuthi ezinye izigaba zaba labalutshwana. Ibandla le-MDCT lilandula imbiko ethi lokhu liphethe liqotsha amalunga ebandla le-MDC Alliance edalele ephalamende lakumakhansili. Lokhu kulandela udaba lomakhansili amabili awelupane athi amukele incwadi zokuxotshwa kukhansili. Umnumzana Witness Dube yisikhulumeli saleli bandla. Sixoxelaye ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Incwadi ekhona eyekusile incwadi eyayivele isiyenziwe kudala, zincwadi ezabhalwa kuxotshwa abantu bokugcina abaxotshwa nyakenye umhlangano we-Extraordinary Congress ungakenza kahle. So okwenzakalayo yikuthi lezi ncwadi sezibhaliwe, kusho ukuthi ngabona ikusile Rural District Council ibingakahlali phansi, ngoba nxa umuntu exotshwa kabhalelwa incwadi ehlezi endlini utshelwa esebuyile emhlanganweni obakhona ngomva kokubhalwa kwencwadi yokuxotshwa kwakhe. So lokho kuveza sobala ukuthi lezi ncwadi zabhalwa uminista waphendula zahamba ekusile, kodwa ikusile ibilokhu ingakabi lomhlangano wayo kuze kube isikhathi lapho ethole khona ukubana ibe lomhlangano ibe sibatshela abalabaka abaxotshiwe ukuthi sebexotshiwe. Kodwa awula kuxotshwa osokwenziwe ngomva komhlangano omkhulu owe-Extraordinary Congress, njalo kakusela kuxotshwa kuzayenzwa abantu ngoba ibandla lifisa abantu baqhubeke besebenzela abantu abawukhethelwa ngabantu.
Umbuzo wami wesibili ungasitshela ukuthi kanti vele kwakubangelwa yini ukuthi lithathe inyathelo lonalelo okuthiwa yikurecola injongo yakhona selayifeza na
lokhu kwakubangelwa ukuthi kwakuhluzwa ukuthi ngesigaleso sikhathi kulabantu ababengasekeli isinqumo se-Supreme Court esasisitsho ukuthi kumele siye e-Extraordinary Congress ngemva kokufa kwababuthwangirayi ngoba sinqumile ukuthi umhlangano we-MDCT awuzange wenze imfanelo owawumele ube uzenzile ukuze ukhethe umkhokhelo wakhe omutsha ngomva kokusitshiya kukababa upresident uThwangirayi. Ngakho ke imithetho yebandla ithi yona nxa ususekela elinye ibandla elingasilo bandla lakho, nxa susenza noma yiphi imisebenzi esekela elinye ibandla elingasilo bandla le-MDCT uyabe usuzixotshile. Ngakho laba bantu bahamba ukuyakhethwa ukuthi bamelele amalunga eParliamente amakansila babe hanjiswa yiMDCT kunhlanganiso kumanyano wokhetho oweMDC Alliance. IMDC Alliance ngo-2018 kwakungayisilo bandla lombanga kulezombangazo, kwakungumbuthano wamabandla amaningi owokhetho, kwakulilima lokhetho. Ngakho abantu babehanjiswa yiMDCT okusho ukuthi bonke abavelela kuMDCT besiyakhethwa ezikhundleni bekulima leMDC Alliance ngamalunga eMDCT ngoba yona iMDC Alliance ayilamalunga ayisilobandla. Ngakho ke kusizofika kuExtraordinary Congress bonke labo ababesala ukuthi bona bayalandela okuzayenzwa yiMDCT basebezixotshile bodwa nje ibandla elalikwenza ikubhalela lake ukwazisa ukuthi hayi uzibani banyana uthi yena kasekho lati ngoba kasekeli lokho okumele kwenziwe. Nanku ke sokwenziwe umkhokheli omutsha ubaba uDouglas Monzora sekhethiwe, labo abaseleyo sokumele sidonse kanye kanye siye phambili sifeze inhloso lemisebenzi yebandla le-Movement for Democratic Change.
Lo ngumnumzana Witness Dube isikhulumeli sebandla le-MDCT ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ihlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni ye-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe ithi ikhalaza uxhaso lwabantu uhlelo lokutshengisela ebulenjini kusukela lamhlanje ngendlela yokukhuthaza uhulumende ukuthi alungisise okuhluphayo kwezemfundo. Isikhulumeli salinhlanganiso umnumzana Nation Madzidirwa uthi injongo yomkhankaso lo igoqela ukuthi abantwana befunde ngaphandle kwembadalo. Iholo lababalisi lengezelelwe njalo kube lenhlelo ezimqoka ezokwenqabela ukumemetheka kwegciwane le-coronavirus ezikolo. Umnumzana Matsitirwa uchasisele okunengi usithandekile Mhlanga we-Studio 7.
Njengoba kuyi-lockdown ama union leaders abenelisi ukuthi bahlangane lohulumende physically bekhulumisana ngesikhalazo zababalisi njoba kule corona plus ukutravela kuyahlupa kulezinsuku. Ngakho ke ababalisi babone kungcono ukuthi badinge enye indlela ebengayasa ngayo isikhalazo zabo kumqatshi. So ababalisi bazabe bekhuluma isikhalazo zabo betiger umqashi ku Facebook la ku Twitter bekhuluma isikhalazo zabo. Sibona ukuthi isikhalazo sona lesi yiso esifaneleyo ukuthi ababalisi bakhulume isikhalazo zabo njoba isikolo zivaliwe. Akusoze kube lokuphazamiseka kwezimfundo.
Kahle kahle izikhalazo zenu iziphi njalo libona ingani uhulumende uyenelisa yini ukuthi azifeze?
Izikhalazo zababalisi zinenge. Imali abayiholayo incane kakhulu. Ababalisi bafuna ukuholiswa imali kade beyihola ngomunyaka ka-2018 $520 and izinto zokusebenzisa ezikolweni ezifana lama textbooks lama science apparatus azineli ezikolweni kulezi nye skolo singakamyela infrastructure, science, kulezi nye skolo akula even ama laboratories, ukuthi abantwana bafunde kuhle izifundo ze science, singakamyela futhi ababalisi, bayakhala ngendaba ukuthi abasakwanisi ukuthi ba advance izifundo zabo, ngoba lapho abafundisa khona, behlala khona, akula network, kulezi nye skolo akula magetsi, akula transporti, plus imali abayiholayo lincane kakhulu ukuthi abakwanisi ukuthi basibhadalele ischool fees ba advance i-education yabo, and okunye futhi izindlu abahlala kizo befundisa esikolweni science zayakiwa kudala, sesiku bed shape. So thina sikhangelela ukuthi izikhalazo lezi zizalungiswa masinya kwenzela ukuthi imfundo yabantwana ingaweli phansi, instead ithuthuke.
Hello, ngumnumzana Nation Matsidirwa. Isikhulumeli senhlanganiso elwela amalungelo ababalisi bemaphandleni, i-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe. Ubexoxa ecingweni lo sithandekile mhlanga weStudio 7 eselubhami. Inhlanganiso yeTransparency International ETI ithi eleZimbabwe lilokhe lingelinye lamazwe alenkohlakalo eningi emhlabeni jikelele. Lokhu kuphume kugwalo lwethulwe yilinhlanganiso izolo ngemva kokucubungula imisebenzi yokungethembeki ngomnyaka odluleyo emazweni omhlaba. Phakathi kwamazwe alikhulu lamachumi ayisithoba ngalombili i-180, inhlanganiso le ithi eleZimbabwe lichede kancane lisuka kuzinga lekhulu elilamachumi phose ayisithupha 158 ngomnyaka ka-2019 laya ku-157 nyakenye, okutsho ukuthi lingelinye lamazwe alenkohlakalo ethusayo. Ukuhlaziya lolu daba, uNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxe lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Akumangalisi lakancane ukuthi iZimbabwe enkohlakalweni yomhlaba wonke jikelele isilokhe iphezulu kangaka. Unga ungaya ungene kahle ngendlela enza ngakhona vele ifanele ibe ngunumber last. Inkohlakalo iyabusa kuleli lizwe, akulanto engelankohlakalo phakathi. Uhulumende uyinkohlakalo, wenza inkohlakalo phila ngenkohlakalo. Inkohlakalo ayijeziswa inkohlakalo ngendlela efaneleyo ngaphandle kweyalabo abaphikisayo. Abanye ababotshwayo kuthiwa babotshelwa inkohlakalo, babotshelwa ukuba babe besemaqenjini aphikisayo, kube yindlela yokulwisa i-opposition, kube yindlela yokujezisa abalembono ephikisayo. Kodwa amasela, izigebengu ezizwe ezeba imali yabantu, lokhe nje zizihlalele zikhululekile, zingajeziswanga, zingabotshwanga.
Kuyini okungenziwa Ncube ukuze inkohlakalo iqedwe elizweni?
Ukuze inkohlakalo ilwiswe iphele elizweni, kudingeka lokho okuthiwa i-political will, ukuzinikela kukahulumende ukuthi inkohlakalo ingabi khona. Kungakhangelelwa kuphela ukuthi Zimbabwe Anti-Corruption Commission ibe yiyo elwa lenkohlakalo. Kumele lonke ihofisi likahulumende, yonke i-department kahulumende, yonke i-ministry kahulumende ilwe lenkohlakalo. Kumele kube lama independent offices, ama own independent ombudsperson emahofisini wonke kahulumende alwa lenkohlakalo. Amapholisa afanele wonke ngokuphelela kwawo alwe lenkohlakalo, amasosha alwe lenkohlakalo, ogajele balwe lenkohlakalo, wonke umuntu osebenzela uhulumende alwe lenkohlakalo. Ngaleyo ndlela inkohlakalo kayiso zibe khona. Ngabe senza kanjalo kube sekudlulela la ku private sector, wonke umuntu aphatheke kulweni nenkohlakalo. Kodwa uhulumende nguyomela lead by example, abe isibonelo sokulwa lenkohlakalo. I-commission kumele ibe le-budget, kumele ibe lama-office, kumele ibe labantu abazingela ukulwa lenkohlakalo, hayi izikhothamathe zezanu-PF. Kumele kube ngabantu abangakhetha uhlangothi, abangasoze basebenzisa ama-office ukujezisa labo abaphikisayo, ukujezisa labo abalembono ehlukene leyabo. Ngakho-ke akulanto ayenzayo uhulumende, abantu ababili abathathu ababophayo labana ngabantu okungelamsebenzi nxa uqathanisa lenkohlakalo ekhona elizweni. Kudingeka ukulwa okukhulu kakhulu lenkohlakalo esiyibonayo phakathi kwesizwe sonke.
Umnumzana Efidlela Ncube ucubungulayo ezombusazwe. Asenelisanga uxoxa lonobhala kuhlangothi lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana. owalwa impi yenkululeko umnumzana Zephania Nkomo ubekwe izolo emathuneni ebulawe provincial acres enkulumane ngemva kokuphiwa isicoco sesigaba iprovincial hero kodwa imuli yako Nkomo kunye labanye ababelaye empini bathi waphathisa kakhulu empini okokuthi ubefanele aphiwe isicoco sokuba liqhawe lesizwe. Umuyi wayesebenzela inhlanganiso yamafela trust eyabunjwa ngenjongo yokubuthelela imbali yevuyo lezibra lebandla lezaphu.
Lo ngumsakazo we Studio 7. Sisakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma eVoice of America at the Washington DC.
Okwamanje lesikhangelo eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNews Hawks lithi unobhala ogatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi okukhulunywe unobhala wezempilakahle kubandla leMDC Alliance unkosikazi Ruth Labode okokuthi uZulu kamelanga abhadaliswe ukuhlolwa igciwane lecoronavirus ngoba ilizwe laphiwa imali engamadola ezigidi ezingamachumi amane lanhlanu $45 million yinhlanganiso zangentshonalanga kungamanga. Iphephandaba leChronicle lithi kubetha umoya emngceleni weBait Bridge kulandela imigoqo yokuvimba kumemetheka kwegciwane lecoronavirus okwenza abantu kunye lezimota zibe zilutshwana kakhulu. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko elisithumele yona ngeWhatsApp.
Unjani msakazi kaStudio 7 ukhuluma lokhuthe entaba zinduna eGadadi. Ngithanda ukuthi ngithi mina yamazi la akhulunywa nguNick Mangwana ethuka amadokotela ayasethusa njalo ayasesabisa kodwa aveza iqiniso lento abayikhulumayo bebodwa phakathi khona phana kuzamiphefu ukuthi ukuthi ngamazwi abo kazi khulumeli ukuthi ukuthi khona ingungwana enjalo ababayikhulume. Engithanda ukuthi mbatshele khona ukuthi basuke balibala bathanda kakhulu amasotsha bathanda kakhulu amapholisa ngoba amapholisa engawezano lamasotsha engawezano lejudishali ingezano lezekhi ndawonye konke okungokwezano basebeliba la ukuthi kuzaba lezinto ezizavela ezizadinga abantu abangalambhobho abantu abangalansimbi zokubopha abantu lamabutton stick okuchaya abantu bakhohla babasikhahlele leceleni laba bantu babenza ungani ukuthi wayizichaka kasobantu bakhweza izimali beholisa bona laba abanceda ukuhlukumeza abanye babancedisa ukuhlukumeza abantu eZimbabwe. Lamhlanje sebesebuzimeni sebekhumbula ukuthi amadokotela ayabahlamukela njengoba nabona babahlamukela. Mina ngithi xa kuyukuthi kulokho kuliqinisa amadokotela bayakwenza ababahlabe kakhulu amajekiseni bababulale vele abantu labo mele bafe ngoba basihlupa sesithembele kuNkulunkulu ukuthi asiqedele bona ukuze siphile kuhle.
Ngibonga ukuzana kumsakazi umsakazi ngisebenza umsebenzi omuhle siyakubonga lokhu kakhulu. Mina isicelo sami sokuthi khona hey ngidlazise ukuthi khona ngapha ngitshele nohulumende kumse ilindisi lami lizwakale kuhulumende ngabe ukuthi hey izulu selikulela amabeli amabeli asekho amabeli akusena la kithi lapha emkhona laphelwa kuvela too much corruption izinto azihambe kuhle zihamba ngendlela empi ubona umuzi uthola ama-50 angu-5 awusameli awe-fertilizer umuzi uthola ama-10 kg angu-5 angu-6 awehlangene so kuyabe kuhamba njani kulokho. Ngiyabonga basakazi
ebonani kuwo amagumbo amane omhlaba mthokazi omuhle. Hayike kunjalo sikhuluma kakhulu sikhangele isimo sikhona kwamanje umkhuhlane we-COVID-19 esibhekane nakho kakhulu bakithi akulanto ebambekayo ukuthi ngiyavakatshela nje nasezitolo into zonke sezikhuphuka khonapho-ke asazi ukuthi bakhuphulele obani thina singasebenzisi sithengi siyithatha ngakumali kubuhlungu kushouthi bona vele imbuzi yomnyanga ikhala ilandela ikhanka nkulunkulu zangenina sibanikomunye umnyaka siyabonga smoke in Guinea Italuga.
So Pesperanella, no, losing my cool, Salbonano, Cala, Soruma, Columis, Intesan Amarent, Intesis, Magitavantin, Special Avantin, Magitaz, Zimbabwe, Noguza, Asnako, Asia, Sorola, and Pedro South Africa, Sorola, and the Intesans, Asna Will, Emaka, into A1, which shows us so well away, plus who is over a map of value, a book of value, and sometimes would to be moving on.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12024650318. Kwezemelika. Kwezemelika, amanye amalunga ebandla lamaRepublicans angamasenator abikwa esedlela evalweni kulandela ukwethuselwa kwabanye babo ababethesa icala lokuhlamukela owayengumongameli umnumzana Donald Trump ngoba bamsola eze etshotshozele umvukela kuyona le inyanga. Akhona amalunga amademokrats lawo abikwa esethuselwa. Lokhu kwenzakala kubotshwe omunye undoda kade ehlomile duze lesigodlo sikamongameli ese-White House izolo. Kanti kungaba kusenzakalani kwele Melika? Ukuhlaziya lolu daba siqoxe lolandela izombusazo weMelika unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Bazazama nje khonoko ngoba belokubezama ngoba uTrump elale bafonele busuku. ebakhuthaza kodwa kusiya ngenani labantu ababotshwayo laba abenza uhlame mhla ka 6 January lendlela abantu abanye bangkhona sibekhuluma ngayo ukuthi thina kasizenzelanga besithunyiwe kuzakwenza labona laba base Congress babe lokwesaba ngoba abanye bakhona bazagcina bebotshiwe ikakhulu umama lo abakhuluma ngaye kathesi ukuthi wayesethusela abanye abazama ukubuza lo uzagcina kumbe ephumile Congress ngenxa yokuthi umthetho kawusozomvumela ukuthi aqhubeke senza izinto zakhabe ezenza ezokwethusela abantu. Angiboni mina ukuthi kuleli lizwe kungaba lo mbuso odlame ngalesi sikhathi ngoba umthetho walapha ikakhulu iFBI bayalandelela amacala wona lawo njenganalawa bengakhathalekile ukuthi umuntu ngubani. Abanye bakhona izenzo zabantu bezenze isitha sizabahambisa emajele. Njalo ngesikhathi kusiya ngesikhathi udubo lukaTrump luzadeda lungadeda kumbe uTrump nxa engasela Twitter engasela zonke lezi zinto i-social media lapha bekhuluma khona labantu bakhe.
Indlela umnumzana Donald Trump kade ebusa ngayo singabona yini abanye abafana loTrump ngesikhathi esilandelayo?
Umbuzo wakho ngendlela uTrump abebusa ngayo ilizwe kumbe ayenze khona ukuthi abe labalandeli bakhe ababa le ndlela yokuthi bethembeke kuTrump hatshi ukuthembeka kuRepublican Party. Ukuthi nxa ungowe-Republican Party ungalandeleli uTrump bayakwethusela. Kuzaphela but iqiniso elihle ukuthi kungaba khona omunye umuntu oza kuba njengoTrump kuRepublican Party nxa iRepublican Party ingathathanga inyathela elokuthi izahlukanise labantu laba abanye abala abalingqondo zobugebenga kumbe ukubusa kwenza izinto eziningi ngoba abantu abaningi ungababuza ukuthi batholeni kuTrump. Abanye bathole ukukhululeka ukuthi benze izinto zabo ezimbi njengama white supremacist lama group lamanye aqaqanjiweyo aqaliweyo obusinessmen bathole inotho ngama taxes kodwa kusiya ngesikhathi laba abantu abafuna ukuba bebe siba behlukuluza abanye betshona bethwele impopo bethwele amafleki kuzaphela ukuba khona kwabo ngoba abantu abamabhizinisi laba abafuna imali lanxa babemthanda uTrump kabasoze bekuvume lokhu ngoba ungabona ukuthi abantu bangikhona bayabhidliza emadolobheni thina lapho esihlale eWashington bayabhidliza e-Oregon bayabhidliza ezindaweni eziningi bayabhidliza lokhona bakwenza eWashington DC mhla 6 January kwakuyinto yabo abayijayele kwamanye amadolobho ukuthi bahamba bebhidlisa.
Lo ngunkosikazi Priscilla Ndlovu isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika ubekhuluma ecingweni le Studio 7 esedolobheni leSeattle eWashington State.
Get on around.
ukuthi uhlelo lanamhlanje lesangele inhloko zendaba. Ibandla le-MDC lilandula ibiko ethi lokhu liphethe lixotsha amalunga ebandla le-MDC Alliance edale lephalamende lakumakhansili. Inhlanganiso elwela amalungelo ababalisi emaphandleni Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe isungula umkhankaso wokutshengisela ebulenjini be-internet. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje livaleliswayo nguChris Gande. Abangenelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com.